Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka okumele uqhutshelwe enketha wall kobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisola isinqumo sokwalelwa kwentathelo ezindaba ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa zinduna labantu abathinteka lokuhlukunyezwa yisiga sombhuqazwe owegugurawundi. Yamukelwe ngokudana okukhulu imfa kaMbongeni Ngema obengumculi njalo engumlobi lomlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele ongomunye owabaloba umfanekiso wefilimu uSarafina. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa namhlanje amisa umhlangano wenkokheli yebandla lemthwakazi Republic Party okugqiba umnyaka obumele uqhutshelwe enketha wall kobulawayo okwensuku ezintathu. Sibe lethuba lokuxoxa lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Velile Moyo ochasise kabanzi ngokwenzakeleyo.
Siyaqala ukwenza amalungiselelo ezisingele zathola nje vele kwathi kwathi amapolisa vele amaningi kakhulu khona lapha. Ngiyabona aqale esafika ku-isikini kati-teni kisagile sakula amapolisa ngoyo-overseas akade sebekhona khona laphana kukhanya bebebuye ukuzomisa umhlangano ukuthi zenengaqhubeka. So sasesizama ukukhulumisana labo ukuthi size ukuthi kati kwenzakalani. Kwase kuyikuba nje nalowo bethunyele ezibiza ukuthi engumbizi asethi wathi-ke kelincwane sa ingcwadi bebengathathanga kade belanga leso sikhathi basebefona ukuthi ingcwadi buye yathatha kodwa hhayi uma ingcwadi khona eshoyo ukuthi imihlangano iqiyiwe isizalivumela iqhubeke. Kwase kufika khona lokhu ukuthi ingcwadi ithe ibhiwile lapho esukule yahamba and then-ke kwase kuqala sikhulumisana nabantu njengobela watsho ngomunye ukuthi hhayi laba vele thina sikhiye ukuthi sizolistopha ukuthi lingangenelayo besale ukuthi singene phakathi
ekuthi umhlangano awusayenziwanga.
Umhlangano wanamhla usayenzakalanga bekwehlule ngoba besekuphinzana kuma-meeting manje siphume kwenye imeeting kade silayo ngakuwa-fast-two siqeda ukuphuma kuye ebese sikhuluma naye nalowo onguye umabhala incwadi aphinde futhi ayikhansile useprethendent wabandiza kuthi ngukapita sikapita onguye okhangele ikuluma isithuthi lonke.
Incwadi leyi kutsho ukuthi isikhansiliwe umhlangano wawusayenelisa ukuthi ube uqhutshwe.
Isikhansiliwe ngokutsho kwawo kodwa asikayitholi mela siyitholanga leyo ncwadi eshoyo ukuthi kukhansiliwe. Ngoba ma kuyukuthi sebeyikhansila imele ukuthi bathathe le original abayi-ishuwe and then beke sebesinika eminye. Asinayo leyo ncwadi ekushoyo ukuthi umhlangano ukhansiliwe bona bathi bayinikeze omunye umuntu kodwa kula rekhodi yokuthi kunezinto abamnikeze leyo ncwadi.
Pho njengebandla lithethe sinqumo bani liza kwenza njani?
Thina esikhazeleleyo ukuthi siqhubeke ngemhlangano yethu ebesiyihlelile ngoba ngithile ukuthi bengama-special conference okuyikunye sethu esibesababuza ukuthi kanti i-risk yomhlangano wethu ingathi ngoba umhlangano wethu ubungathathi ngisho abantu abaningi kungekho ku-public awu-advertisewayo ubungumhlangano nje o-private. So uhlupho sesilalo selisemapholiseni lala ngoba already namanje njengoba sikhuluma kukanje sekungama-party 4 to 5 amapholisa lokhu egcwele eholile avalile amanye aphakathi yeholi bavalile ukuthi belakulamuntu oyazibona phakathi ukuthi ukuthi bazaqhubeka futhi kusasa bayevala futhi mhlawumbe bezezangamalanga amathathu.
Okwenza bengafuni ukuthi umhlangano lowo uqhutshwe kungaba kuyini bake balichazela na?
Sizamile ukuthola izizathu zakhona uma sesifikile manje bathi bona lezo zizathu zibhalwe emshidini kodwa mawu udingisisa kungathi mabe khuluma ngakho kade bona indaba ye yokuthi ba abanya i-manpower enough. Kodwa mawu yakhangela namhlanje kulamapholisa afika over 50 aragela phansi ekhona ezomthi mhlangano. Kuyele kulila ukuthi ke badinge abantu babuye emhlanganweni lapha abazokhangela angeedifane lakhe ukuthi umhlangano ube nokuthula. Emhlanganweni eminingi sesike sabanayo phambilini, amapolisa athumela abantu ababili kuphela mhlawumbe.
Umnumzana Velile Moyo yisikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Imizamo ye Studio 7 yokuthola umbiko wamapholisa ngalolu daba ibe liphutha njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi velungadotsha. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli samapholisa kobulawayo unkosikazi Nomalanga Msebele yena uthe usadingisisa ngalolu daba njengoba ebengakatholi imibiko ngalo. Amapholisa athi kulabantu abathathu ababhubhele engozini yemota emgwaqweni osuke eHarare usiya eChirundu namuhla ngemva kokubhekwa kwekhombi ebizama ukudlula enye imota ngesiqubu. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi kulimale abantu abahlanu kulingozi njalo bathwalelwe esibhedlela seChinoyi Provincial Hospital. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebefele engozini zomgwaqo ngaleli khefu leKhisimusi kusukela mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika selifike kumachumi ayisitshiyagalolunye 90. Kusenjalo amapholisa ayethule amagama abantu ababhubhele engozini yokungqikilana kwebhasi iroli le-Mercedes Benz Marondera izolo. Abantu laba babalisa umntwana leminyaka esikhombisa 7 ukunaishe Majgira, Uduzai Teta, Sandukai Kamuriwo, Lorudo Chinyakovu. Igama lowesihlanu ongowesilisa alikatholakali ngoba izihlobo zakhe azike ziphambili. Zimbabwe. Inhlanganiso ezilela amalungelo oluntu sezisole kakhulu isinqumo sezinduna eziphiwe umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi esokuthi azisoze zivumele intatheli izindaba emihlanganweni ezizayiqhuba labantu ababulawelwa izihlobo kumbe abahlukunyezwa ngamabutho e-5th Brigade ngesikhathi salombhuqazwe. Izinduna lezi ziphiwe lomlando ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Umkhokheli wogatsha lwezinduna olwe-Chief Council umnumzana Mtshana Khumalo utshele izinduna kunsukwane ezedluleyo ukuthi intatheli izindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile. Kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa kwelimihlangano nxa intatheli izindaba zingekho. Ukhumalo uthe njalo abantu abahlala emadolobheni abathintwa igugurawundi abafuna ukupha ubufakazi kuzamele baye emaphandleni ngoba kulapho okuzaqhutshelwa khona limihlangano kuphela hatshi emadolobheni. Olunye udaba olusolwa ngabalwela amalungelo oluntu ngolokuthi izinduna lezi azilalo uhlelo lokuyakhulumisana labantu be-Midlands okungesinye sezigaba ezahlaselwa ngamabutho kamoyi uRobert Mugabe ngeminyaka yabo-1980 labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ezigabeni ezintathu ezigoqela eMathabeleland North laseMathabeleland South. Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kungani bengafuni ukuthi intatheli lezindaba zingene emihlanganeni yabo ukuze zizibonele okuyabe kukhulunywa ngabathintwa yigugurawundi.
Angazi, imbono iyachiyana kum. Ekwenze senza njalo yikuthi singinekele ukuthi nxa sesisuka lapho esisuka khona ke sibe lomhlangano endaweni ethile. Indlela zethu esihambisa ngazo information ebantwini ziyachiyana. kati ke silahambisa impumela yomhlangano nje ube nje sikuhambise ku one central point nje izinduna ziyabe ziba ama-chairperson. Sibona azani kuzaba ngcono lokho ngoba information yonke ezabe iphume yabesazakala ukuthi iphume endaweni engaka than ukuthi ngilo lalo waphumele yakhe lalo waphumele yakhe. Yikho sibone kufanele sibe ne-center lapho kuzakuthi ngqe once a week sibe ne-center lapho kuzabe kulo muntu oyi-center personnel khona lapho onika information ukuthi kuleviki kuhambe ngalindlela. Ya abanye bangacabanga khona ukuthi kunokunye siyabe sikufihla kodwa kulanto esizabe siyifihla kulo lolu daba ngoba besides inxa sithatha lokho abantu abazabe bekhuluma siyabe sikurekhoda sikufaka kucomputer. So akulanto esiyabe siyifihla sibili but siyabe sinikela nje ukuthi information ingahambi isaba leli ihambe i-information eyodwa for the entire two provinces.
Nxa sikhangela ukubaluleka kwalolu hlelo kalibona ukuthi lanxa lingaze liluqhube kuhle abantu bazikhulumele kodwa nxa kungela ntathela izindaba uhlelo lolu lungagcina lungasaphumanga kuhle. Abantu sebekhuluma kubi ngalo besithi hayi izinduna omtshana bahamba bodwa bavalela intathela izindaba phandle. Kali kubone kungaba yinkinga khonokho.
Angithi phela wonke umuntu ulelungelo lokutsho lokho okucabangayo la i-constitution yethu iyavuma khonokho nama-constitution amaningi ayavuma khona lokho kodwa njengoba ngisisho lolu daba silihlalele phansi njenge-chiefs council saphuma lakho khona lokho yebo kambe asikho konke abantu abangakwemukela ngokufana nayo kodwa indlela esibona ngazani ngaba ngcono ukuthi semukela bemidiya iyona leyo ngoba kasibaxwayanga kokuphela sithethi hayi phakathi kwesikhathi lapha soze sibe labo sizaba labo kuphela once a week sesiripota ukuthi siqhube njani okweviki yonke. Yebo kambe isolo ngingaza ngibalekele liba khona
kulo daba lwe-Midlands njalo okungenye indawo eyaphatheka kubi ngodaba lwe-Gugurahundi liyatsho ukuthi kuzabonakala phambili ukuthi liyahamba e-Midlands kumbe kalihambi kungani kungacaci khonapho.
Njengokutsho nje ukucaca kwakhona kwaba yiyona le ndlela yokuthi ake siqale ngama-province lamabili iMathebeleland North neMathebeleland South ukuthi-ke nxa sesibone ukuthi siqhube njani kuma-province amabili sikhangele ukuthi kuyadingeka yini ukuthi singene e-Midlands. Kwaba isivumelwano sibili esavele sathi siqalisa sinikezelwa lo msebenzi ukuthi siwenze njengezinduna lowasinikeza lokho wathi hhayi ake siqale ngama-province amabili ukuthi le e-Midlands sibone singaqeda lamabili.
Abanye bayakusola njalo ukuthi isibone lisithi lina ongaba esemadolobheni owathinteka kubi yilolu hlelo lwe-Gugurahundi kuzamele aye emaphandleni aye kupha laye umbono wakhe ngoba kalisoze liqhube imihlangano emadolobheni. Bakhona bakusolayo lokho abathi hayi uhlelo lolu bekumele lube nxa zonke emadolobheni lasemaphandleni ngoba bakhona abantu abasemadolobheni abangasela mizi njalo abangasela indawo zokuya emaphandleni. Lithini ngalokho?
Nakho njalo kwaba yikucabanga aywa okwethisakene njenge-chiefs council njengoba udaba lolu lwanikezwa ku-chiefs council. Sathi thina njengabantu esivele sikhangele umbuso wethu emaphandleni sinazake siyengena kumunicipality senze le emhlangano enjalo asiyiqedeni endaweni zethu lapho esibusa khona. Yikho kwenza lokuthi sithi thina ilela leyindawo akulanduna lobulesikhundla esinganani ezakuyangena kwenye induna ilela leyinduna izakuza imhlangano yayo kweyayo indawo. So sakubona kufanele-ke ukuthi hhayi asiyiphatheni beyindaba eya kulezo ndawo lapha thina izinduna esikhona. Abalaba abanye njengoba usitsho ngabe zile ukuthi kulo mhlangano nje ngelanga lingaka ngoba sizakhipha ishejuli yemhlangano yethu bazabona labo ukuthi babuya bazonika ubufakazi babo ngalawo malanga abephumile.
Likhangelele ukuqalisani lolu hlelo?
Sikhangelele ukunaka wona lo njengoba uzaqalisa kodwa ngazayengisho ukuthi uzaba yinyanga ngoba kuselezinye izinto ezimele sizenze singakayiqalisa lolu hlelo lokuya phansi. Sikhangele ukuthi ngenxa yenyanga ezintathu zokuqala komnyaka singabe sikhona ebantwini ku-ground.
Umnumzana Mtshana Khumalo ngumkhokheli wogatsha lwezinduna Zimbabwe ole Chiefs Council. Ubexoxa lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukuthi udaba lwegugurawundi lulungisiswe ngendlela esuthisayo eye ibhetshu likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi ngendlela izinduna ezifuna ukuphatha ngayo lolu hlelo kusobala ukuthi iqiniso alisoze liphume.
Kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathumula ukhangela udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictator ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout. Bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudanisayo yi-1, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. Victim uyokuze ebe epicenter yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ngambulala uthi ungaceda ukumbulala laba abasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazo bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi. Abakaze babuye, balokhu basuka ngama-80s, abakaze bebuye la. So uma usuqalisa uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agade aye ayefika enkayi ayefika eTsolotho ufikela kubani ngoba ubalekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikholi ukuthi lapha kulungiswa udaba. Lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna odavuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, kufuze kube bekufuze kuphume after consultations. Bekufuze kuqale kuyobuzwa abantu. Ndifuna ukuthi udaba lolu masilubamba kube le media yini. Njalo imedia vele iqakathekile. Kanani inhlelo zikahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imedia. Lolu hlelo olungavuzanga lukhavwe lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emerson ehlangana lezinduna e-State House. Akukabi le ndlela yokuthi kuhlanganwe la ma-victims. So mbona ngazathi yona leyo into yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazo kulosizi ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalele, hayi kuyabe kulokuthi vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program, everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaokhlanti, it was done in openness. Le gugurawundi kufuze ukuthi into zangkhona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucatshi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu njalo ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eye ibhetshu likaZulu. Ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Bayakhala abantu abanengi ngokwenzakale ngomnyaka ka-2023 ogqitshwa ngempela viki. Bathi akula misebenzi kwele Zimbabwe okwenza kube lenani eliphezulu laba baleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. Bathi kuzisa usizi ukuba ilizwe lehluleka ukulungisa umnotho okukhanya ubhidlika loba nje ibhanga leWorld Bank lisithe leZimbabwe lithuthuke ukwedlula amanye amazwe kuzansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021. Kodwa abakubandla elibusayo bathi kunengi okwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka okugoqela ukulungiswa kwemingcele yelizwe ukuvuselela imigwaqo lokunika uZulu inhlanyelo. Ukuze sizwe okunenge ngodaba lolu, uGibbs Dube uxoxela umnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso yeNational Council Consumer Rights Association lomnumzana Malaki Nkomo oyemele isigaba seyinsiza edalela ePhalamende ekubandla leZANU PF. Uncube usungula lingxoxo.
U-2023 ube nzima kakhulu ebantwini kwezenotho, imisebenzi lokungekho, siyabona imigwaqo lokungamanga kahle, izibhedlela zingamanga kahle, izikolo zingamanga kahle. Siyananzelela njalo ukuthi ezepolitiki bezifanele ukuthi zifike zedlule ezokhetho, azisabanga njalo, sekulokhu kudonse njalo into yakhona, lokhu kuxhozela kudonselwana. Ngakho ke akusalunganga njengalokhu abantu ababekhangelela ukuthi kungalunga ngo-2023.
Ye, Baba Nkomo?
2023 thina singathi kubandla lethu eleZANU PF kanye lakuhulumende kube ngumnyaka osibone sisebenza kakhulu njalo kulama projects athi sikhandele ukuthi afezakale ebantwini konke kwenzakele. Sikhangela ukuthi ibhoda yethu laphana isinhle kakhulu, sikhala imigwaqo engabe injalo yokusuka eHarare seBelbridge isinhle kakhulu, sikhala futhi leminye imigwaqo ngibalisa even la ku-constituency enguyo insizwa South, imigwaqo eminingi ama-dust road agreed alungiswa kuyahambeka kuhle kakhulu. Sikhale futhi njalo la kwezinye indawo ukuthi njalo sibe sikhala futhi la kuzomnotho ukuthi sibone ilizwe lethu lingena endaweni eziningi-ningi, lingena futhi njengoba sithi ukhona Zimbabwe is open for business, sisiba nabangani bethu abakhona la ubana basiphathise, kube lokuthuthuka emsebenzini, abantu abaningi-ningi bayitholile emsebenzi, bangenile kwezinye indawo ukuthi babe bethola labo ukuziphilisa. So singathi ngezindlela umnyaka ka-2023 ikithi thina ube ngumnyaka esikhandele ukuthi sisebenze kuhle kakhulu.
Ye, kambe kuhle kangako Baba Ncube ngokukhuluma kukaNkomo la?
Hayi, lokho akutshoyo Baba Nkomo, lapho kukhona izikhathi eziningi kakhulu kwezenotho kakukadlulele ebantwini abayibo abahlupheka kakhulu. Hayi, imisebenzi kayikafiki ebantwini. Nxa ungabuza abantu ngobuningi ukuthi kambe uzuzile yini umsebenzi, uzathola ukuthi abantu abaningi bazamtshela ukuthi kangikaze ngasebenza. Abantu abaningi kakaze wabamba i-payslip, kakaze wabamba nje into ewubufakazi bokuthi kwasebenza empilweni. Kanti-ke futhi sizananzelela ukuthi abantu abaningi ngokunjalo sebeze bephila impilo le yokuthi bavuke bethengisa amaputi, bethengisa iziwiji, behlezelangeni labantwana abancane. Abantwana bakhulela emgwaqweni, khathesi sikhuluma nje. Umntwana ngiyangibananzelela abanye omama, uthole ukuthi ubezithwele esemgwaqweni, wabeletha ethengisa emgwaqweni iziwiji, umntwana ukhulela khwaphana azangena isikolo ekhona laphana. Lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathuba emsebenzi uBaba Nkomo akhuluma ngawo akafinyelele ebantwini abafanele ukuthi afinyelele kubo.
Ye, Nkomo uyamuza suku uyakhuluma lapho Baba Ncube uthi hayi khona okukhulumayo ayisikho lokho.
Ngingazi ukuthi uba uNcube angabe ekhayelele ukuthi abantu bathole iphi imisebenzi angabe ekhuluma ngayo, ngoba kunjenje thina sebe sikhayelele ukuthi lapho okuvulwa khona amafactory kumbe kuvulwa imigodi kumbe kuyakhiwa kumbe kweni, ngabantu abebeqhatshwa labantu bana basebenza. Kunjalo nje angeke uze uthathe wonke umuntu ukuthi akathole umsebenzi, kodwa laba ababe bethe bakuthola kumbe kuthe kwavuleka ithuba lokuthi kuyalungiswa imigwaqo kuyangenwa emamayini, bakhona abantu abaqhatshwayo. Ngenye into ofanele sizwise yonke naleyo ukuthi abanye abantu bangaphika izinto ezenzakalayo. Lo wathi sinjenje ngwakhayela ilizwe leZimbabwe sathi khona liyakhiwa ngabanikazi balo. Maningi ama-projects akhona elizweni lakithi, singazi ukuthi imisebenzi ekhulunywa ngubaba uNcube ingabe iyiphi ayishoyo ukuthi abantu bayayiswela. Kodwa nxa ukhangela loba ungena edolobheni kuyakhiwa, yena lo muntu ovuka udaka yena lwana umsebenzi uwutholile, uyaphisa abantwana, uyahola. So ngingazi imisebenzi abayiqambayo bona ukuthi yiphi in particular ukuthi bathi hayi imisebenzi ayikho, kodwa thina ngokukhayela kwethu ngama-projects akhona. Uba khona kwe-project ukuqhashwa kwabantu.
Baba Ncube azivela lapha-ke uyakhuluma okaNkomo, kodwa-ke wena siyakwazi ukuthi ungabe usithi
ngamanga lawa kuziya phambili kumele kwenziwe
ye into ukuphele engayitho ubaba unkomo mhlambe lapho abe ekhangela khona uyayifica le misebenzi eminingi injongo kahulumende kumele kube yilokho kuthiwa yi-full employment kungabi khona umuntu ongasebenziyo hayi ukuthi kusebenza abanye bengasebenzi kanti-ke futhi okunye okuqakathekileyo ukuthi ubone wena lana amalayini abantu abalayini namapassport abafuna ukuphuma elizweni kuyakutshela ukuthi kutho ukuthi amathuba okuzithuthukisa lo okwenza abantwana kababoni khona lokhu ukuthi ubona abantu besiya phetsheya betshiswa khona le goli nendaweni ezihlukahlukeneyo kuyakutshela ukuthi kusadingeka ukuthi kudalwe imisebenzi ezakwazi ukuthi abantu bonke bathole amathuba okuphila sisiya phambili into eqakathekileyo ukuthi njengobaba unkomo ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele libe ngelithuthukileyo kumele kubonakale ebantwini behamba kuyo yonke indawo kuwo wonke amaprovinsi abantu kunini bakhala ngemigwaqo njengoba ubekhuluma ngokuthi kulo mgwaqo osuka lapho siya le kunabanye abantu namhlanje ungasuka usiya etsholota kuhambeki ungasuka usiya emaphisa kuhambeki ungasuka kobulawayo siya enkaya kuhambeki sikhuluma ngemigwaqo eminye yaqalwa ngo-1992 njengowenkaya lokhu ungakafiki ndawo into edingakalayo yokuthi kwakhiwe ngendlela eyakhela wonke umuntu kungakhiwa kwamanye amaprovinsi abanye sala yonke indawo kuthuthukele wonke umuntu imisebenzi ibe ngeyakhe wonke umuntu kanti-ke futhi siya phambili into edingakalayo yokuthi kwenziwe ipolitiki ngendlela ebutha isizwe eyakha isizwe eyenza abantu basebenze ndawonye baphilisane hhayi lokho okuthi kuhlale kuxokozela kuxatshanwa kuso sonke isikhathi sike siyeni phambili ngendlela ehlelekileyo
Lapho lizwe uMnumzana efidlela Ncube okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, lo mnumzana Malaki Nkomo ohemele isigaba seyinsiza edalela ephalamende kubandla leZANU PF. Bexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7. Abaculi beZimbabwe sebeveze ukudana okukhulu ngokubhubha komlingisi wakwele South Africa obedume kakhulu emhlabeni jikelele njalo engumculi uMbongeni Ngema yena obhubhele engozini yemota evela emfeni eKwaZulu-Natal izolo kubika uNtungameli Nkomo
Wathinda thina, wathinda banga sokufa, safa saphenduka, saphenduka nje bovu.
Wathinda thina,
wemodo,
wathinda banga,
mane modo,
mane
modo,
Ungema waduma kakhulu ngengoma ezitshiyeneyo kanye lefilimu yakhe eyayisola ukubandlululwa kwabensundu kwele South Africa ngabamhlophe elesihloko esithi Sarafina. Ezinye ingoma zakhe ezadla ubhedu zigoqela le ethi Woza my fohloza Ukhele Mbongi yeZimbabwe elodumo njalo engumeli wenkulumane edalela eParliamente uMnumzana Desire Moyo olilunga leTRC yena ohamba ngegama lokuthi Desire Moyo Oxide kwezomculo
kulusizi njalo sithathukele ukuthiwa nguDokotela uMbongeni Ngema umlobi omkhulu umdlali westage omkhulu umhlabelelo omkhulu inhliziyo zidabuke kakhulu ukubana ke siphunyukwe indoda emadodeni ingcwele ingqungqulu yethu kuma arts
kuyini okumqoka ongathi ukufundile emsebenzini yakhe?
Sifunde kakhulu masikhangela imisebenzi yakhe estejini, oRosa Albert and other works odizulu, amadrama akade wenza estejini, njalo ke lamafilimu awenzileyo obaba uMbongeni Ngema agoqela ke le filimu yaba lodumo kakhulu uSarafina. Imisebenzi yakhe eminingi ibigxile kakhulu ekuphakamiseni amasiko oluntu le-black consciousness, ibigxile kakhulu njalo ekukhankaseleni amalungelo abantu ngathi ama-human rights. Ngicabanga ukuthi ama-artists sizahamba kulolu nyawo lwakhe, njalo sihlale sisazi ukubana ke i-art inomsebenzi omkhulu emhlabeni, kumele idale umehluko phakathi kwezizwe nezizwana.
Abadala bathi ziyohamba izinsizwa kuyosala izibomo. Sihambile isitimela sasezola, sithi makalale ngokuthula.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguThabo Kancube, ngisithi lilale.